Uphenyo olwenziwe yi-Studio 7 luveze ukuba amabhanga apha isilinganiso esiphezulu esedlula abathenga bethengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni. Osiphatheleni bebethenga idola leMelika ngamadola ayisikhombisa aweZimbabwe, kuthi ebhanga bebethenga ngamadola ayisitshiyagalolunye lengxenye i-$8.50. Ngakho-ke, uZulu usekhetha ukuyatshintsha ebhanga kulokuthi atshintshe kubosiphatheleni, bethi sekungcono njalo akula ngozi yokubotshwa. Kodwa abanye bebekhala ngendwendwe ezinde ezingahambiyo masinya ebhanga. Ohlaziya ezomnotho umnumzana Zifiso Masiye uthi le yimizamo kahulumende eyokuthola imali yakwamanye amazwe ethi akutshengisi ukwethembeka kukahulumende ngoba ukuqhuba ibhizinisi lokhe kunzima.
Uhulumende uzama ukusebenzisa umambule wokubutha imali yangaphandle kumbe i-foreign currency ingene emabhenki ngoba abantu begcine i-foreign currency yabo ezikhwameni emqamelweni ezindlini. Ngibona ngani yinhloso enkulu kaSigcawu Mfundo Mthuli ukuthi uzaphumelela ukuthi abantu batshintshe izimali zabo betshintshela ukuthi basebenze ngokupheleleyo besebenzisa imali yeZimbabwe. Kudinga ukuthi i-business loluntu lonke leZimbabwe babe le-confidence enkulu kakhulu ku-currency entsha. Leyo currency yokuba khona kayikho, so i-confidence yangkhona layo kayikho. So kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu baze bathathe izimali zabo ezibalulekileyo bayijikela ebhenki.
Umnumzana Zenzo Hadebe ongumhlali wakoBulawayo uthi sekungcono ukuthi atshintshe ebhanga njalo kalavalo lokubotshwa.
Yabona several days sokuhlupha. Athola siphatheleni ukuthi irate yabo kathesi siku-7.5 and ebhenki sokuyi-8.5. So sokungcono ukuthi ngizitshintshele imali yami ebhenki. So into ekhona ukuthi ngingatshintsha ebhenki okungcono ngiyabe ngisecure. Ngingatshintsha kubo siphatheleni le risk yokuthi ngizabotshwa lapha ngatholakala ngamapholisa.
Unkosikazi Sandisiwe Nyathi isakhamuzi sakoBulawayo uthi emabhanga kuhlala kulodwendwe olude njalo kaluhambi, uyatshona khona ngezinye izikhathi umuntu aphume ephethe izandla.
Kungcono sibili kebhenki kulapho siphatheleni, but ama-queues akhona asemabhenki ngoba ngihambile nge-izolo nge-Tuesday ngalayina from 11 ekuseni kwaze kwatshaya 4 kwasethi bevalile ilayini ingahambi ngitsho. Kodwa ubhenki thile lokho ekhona phambili ukuthi yabe senza ngathi kumbe yabe senza ngabantu abaphakathi ngale khonale thi nasisakwazi ngoba ebhakile esibili irethi phezulu kodwa ilayini ayitshofi, so asikwazi ukuthi singayenza njani.
Omunye wabathengisa imali ezitaladeni umnumzana Mqondisi Sithole uthi iningi selitshintsha emabhanga bona sebesebenza lalabo abaswele imali emabhanga kuphela.
Thina lapho sesikhompitha lama-banks ngoba i-rate ye-bank isinkulu kule yethu. Lokuthi i-government icabangani asikwazi, sesingavuka siphelelwe ngumsebenzi. Khathesi ama-clients esesilawo yilawa esivele sibajayele sibazi, lalabo esibatholayo ingababe beswele imali mhlawumbe ema-bank. I-rate le ye-bank isiphezulu kakhulu, sisithathela ama-customer. Avele sokusebenzeka nzima sibili.
Ngeviki edluleyo uhulumende wethule umthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe, uphawula njalo ukuthi idola leZimbabwe yilo lodwa eselivunyelwa ukusebenza. Ngaleso sikhathi idola leMelika beselingamadola alitshumi lantathu, i-$13. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.